umkhankaso liqakathekile ukubani kuyo wonke umuntu-ke ngenxa yokwana i-constitution yezimbabwe le-electoral act iyapha-ke imandate ku-commission ukubana wonke umuntu okwanisa ukuthenga i-voters roll ayithenge akwanisa ukuyi-auditor akwanise ukuyi-verify. Lokhu kuzanceda-ke inhlelo yama-election ezimbabwe kubana-ke ebe le-credibility, njalo kuyanceda ukubana-ke amaphathi achiyene lalaba abakudista bebekwazi kakhulu kathesi ngoba saphuma ku-delimitation. Kufanele abantu-ke bebekwazi ukubana-ke amabizo abo aphuma kuma-poll station abi.
Kodwa izekhe ayiphuzanga yini ukuthi linike i-voters roll lay njengoba sithi ukuthi yalinika ngolwesithathu obuyayo?
Ya, izekhe yaphuza kodwa kuqakathekile ukubana bephumiseke i-voters roll ngokubana kwenze ukhetho kungela voters roll, kuyabe kukhanya ukubana ukhetho lwakhona lebo luyenza okungekho emthethweni.
Yes, so singathi-ke zinxa singakhuluma ngakhonokho siphinde sijule nje sikhulume ngabantu benu elibakhethayo, seliphutshile yini uhlelo lwenu?
Ya, siqedisile uhlelo-ke lingabona-ke kulamadolobha mayasele ekhansilini aqedisiweyo. So sesikhangeleke ukubana namhlanje-ke abaningi ababe kumaprocess ethi sesilungiselele ukubana abantu bethatha ama-fingerprint emapholiseni. Besilalaba-ke abantu abakunhlelo zethu ukubana bethole-ke ama-nomination papers ekhansilini ephalamenti. Umongameli wathi-kentasichamisalaye setholile-ke ama-nomination papers ukubana elungise esayine efake esithupha labo konke-ke okufunakalayo. Njalo-ke sikhangelele ukubana indaba-ke yama-nomination fee okuthiwa ibuyele ephalamenti ilungisiswe. Thina njengebandla sibona ngani zekhu kufanele-ke i-revise ukwenzele kungaqedi isikhathi ukubana indaba ibuyela ephalamenti kuya-revise. Izekhu kayilungisiswe ukubana-ke ingadulisi intengo yabantu-ke in terms of i-nomination fee.